Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle. Ngoba ukuthi sibonile imthova ukhwelile usuka ku $3 usiya ku $5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emthoveni beyibhadale. Ngoba ukuthi bona abazange bekhweze liholo.
Abezimota ezithwala abantu besuka emalokithini besiya emadolobheni amaningi elizweni bakhweza imbadalo yokugada.
Na esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzabasebenzimendi ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela-ke banika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume kunkulumade belazo ezefolo.
Umthethwandaba we-Labour Court lamhlanje unqume ukuba uhulumende kumele anikeze ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani sithi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali ye-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe akamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osekubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abezimota ezithwala abantu besuka emalokithini besiya enzikini yedolobho leHarare lokuphindela emakhaya bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende ngempela viki. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezimota ezithwala abantu ukusuka emalokishini besiya enzikini yedolobho leHarare bakhweze intengo yokugada kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngempela viki. Abahlala emzini enjengeGlenview, Glenora, Waterfalls leminye sebehlawula amadola ayisithupha i-$6 isuka kumadola amane. Ukuthi labo abahlala emadolobheni amancane agombolezele iHarare afana leTungwiza, Norton, leRua sebehlawula amadola alitshumi i-$10 ukuze babuye emsebenzini eHarare. Umnumzana Melusi Sibanda ohlala eGlenora uthi ngelanga sokumele akhokhe amadola alitshumi lane i-$14.
Ukukhwela kwamaprayisi amakhumbi kuyenza impilo yethu ibe nzima ngoba singakhala ukuthi imali esiyiholayo thina ayikakhweli. Ngoba kathesi mina wami ngihola i-£400 and ikhumbi kimi siyi-7 RTG and kuye town imali yangikhona yonke siphela ku-transport ngapha ukudla kuyadula amagrosari adula. Impilo kathesi siba nzima nokuya emsebenzini wangikhona sukuba nzima sesiyi-incapacity siye emsebenzini sokunzima sibe.
Lokhu kugcizelwe ngunkosikazi Faith Mabena omzini we-Hatfield yena othi usehamba ngebhasi kaZupco ngoba yiyo ayenelisayo. Kodwa ukuze anelise ukugada leyo bhasi kumele avuke emadabu kakusa.
Akathesa kusaphileke sibile eZimbabwe ngoba imthova kathesi sikhwelile uyagada $6 kumbe $7 every day uhamba lokuphenduka. Umuntu yabo ufanele ubhadale $12 ngelanga. Njalo futhi ukugada ibhasi siphuma ezindlini ebusuku ngoba yabufuna ukuthi uthole ukuthi at least ungathola indawo yokuhlala kumbe yikuma khonokho kuyabe kukhona ngesikhathi thina leso. But ukuthi khona uthole ibhasi yakhona kufanele uvukele ekuseni kusamnyama. Njalo ebusuku wakhona futhi behama isikhathi eside ukuthi liyithole libele ezindlini. So hayi vele kathesa kusaphileke sibile.
Umnumzana Thabani Gumbo isakamuzi seHarare uthi akasoli abanini bemthova kodwa uhulumende.
Angeke sasoli abamakhombi laba abakhweza amafe abo ngoba singakhayela uhulumende ngiyo lekhe khweza ifuel. akula solution uhulumeni abuya abuya layo ukuthi singathina abamakhombi abasavunyelwe ukuthi bekweze ama fare abo ama ongene town umbe usuye town esiya kwezinye indawo singakhayela ifuel sikhwela every weekend kwezinye izikhathi sikhwela kabili ngeviki ukuthi ukuthi labo yakufuze phela bethenga ifuel yakufuze belungisa izimoto zabo bayazilungisa ikhombi be ilokhu ku 50 cents ukusalaye ukuthi amakhombi azabe lokhu ekhweza intengo as long as uhulumende ekhweza ifuel as long as uhulumende ehla solution ukuthi economy le iyayilungisa njani.
Isikhulumeni senhlanganiso emele amalungelo ezihambi ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, umnumzana Norbert Mafu, uthi uhulumende kumele athengisele abamakhombi amafutha alentengo ephansi njengaleyo anikeza ngayo amabhasi kaZupco ukuze labo benelise ukwehlisa intengo yokugada.
Lokukhathazeka njalo lapho kubana amafutha ezimota akhwelile esiya ku-$15 for idizili kakhulu esetshenziswa ngabezimota lapha. So ufumane ukuthi kusukela izolo lapha amakhombi amaningi ayemalokitini kubo Chitungiza sengama-$10, kubo Glenview ngama-$7, nawe zindawo eziningi ezigombolozele iHarare amalokithi amaningi sengama-$7. Now imali yabasebenzayo kayikhweli. So thina sesicela uhulumende ukubana alube ngangezelela amabhasi awezupho abe maningi kumbe amakhombi lawo athole amafutha ona lawo asubsidized achiphileyo ukwenzela ukuthi abahambayo kubenzele kube lula.
Abatshayeli amakhombi bathi baqeda isikhathi eside beme kundwendwe zokuthola amafutha okuyikho okwenza intengo zabo lazo ziqonge. Inkampani kahulumende ebona ngokuthenga amafutha eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ikhweze intengo yamafutha epetulu ngomvulo esiya kumadola phose alitshumi nanhlanu $14.90 esuka kwalitshumi lane $11.47 ngeviki edluleyo. Kuthi awedizili afike kumadola edlula alitshumi $11.90 esiya kwalitshumi lanhlanu $15. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Kusenjalo, zihlaba umkhosi izihambi zakoBulawayo njengoba lazo zidibane lokukhwezwa kwembadalo yokugada imitshova. Iningi labagada besiya enzikini yedolobho lithe lihlawule amadola amane ekuseni kodwa lithe selitshona ilanga sebephindela emakhaya imbadalo ibisingamadola amahlanu. Upraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lesakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle ngenxa yokuthi sibonile imtshova ukhwelile usuka ku-$3 usiya ku-$5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emtshoveni beyibhadale ngenxa yokuthi bona abazange bekhweze liholo. Yikho kubahluphayo kakhulu.
Ubona ngani baqondile na bona abemichova ukuthi bakhweze limbadalo kangaka?
Bathi ifuel ikhwelile isuka ku $12 something a liter ya ku $16. Njalo bathi le $5 naleyo abayibhadalisa abantu ivele kayeneli ukuthi ibasize ukuthi bathole kuhle amafutha la abasebenzisayo ifuel. So sikhangelane lokunzima okukhulu kakhulu ukuthi kathesi isimo esikuso senza kube nzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu abanayo imali yokuthi bayi-afford nale khona. Iningi labantu makhangela emgwaqweni sebeqalisile ukuhamba ngenyawo besiya emsebenzini besiya nasezindlini futhi after umsebenzi. So sokunzima kakhulu. Angiboni ukuthi le ntengo ekhona bazayenelisa. Njalo uma sesikhangela ukukhwela kwezinto akusikho ukuma kokukhweza kwenhlawulo yemtshova. Next week izabe maybe ngxenye isiphelile futhi singaphezu kwe-$5 le abayibizayo kathesi.
Ngokubona kwakho uthi kakwenziweni ke Sithole ngali ndaba?
Into ekhona yikuthi uma sikhangela uhulumende imizamo yonke le abayenzayo ayisisi ndawo njengelizwe kungenxa yokuthi bona bakhangela kakhulukazi lokho esingakuthi ngesingisi ngama-symptoms kodwa hatshi okuyikho okubangele ukuthi isimo somnotho sifike lapha esikhona kathesi njengelizwe. Okuqakathekileyo yokuthi yikho kumele kukhanyelwe okuyikho kumele kulungiswe sifuna ukuthi ilizwe liphumelele liye phambili ukuthi bekhangele ukuthi kanti bengavuselela njani i-industry le engasekho vele uma sesikhangele iBulawayo ibiyindawo yokuthi bekulama-industry abantu kade beqhatshwa besebenza simanufacture izinto zisiyathengiswa phandle kwelizwe siletha imali yangaphandle sokuthi i-foreign currency konke khona lokho kasisakutholi okuyikho kubangela yonke naleyi inyakanyaka esiyibonayo kwenza ukuthi noba yiphi imizamo abayizamayo kukhanya njengani kuthiwa ngumuntu ofake i-drop ku-ocean.
Alo-ke ngumnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakoBulawayo. UPraxedes uphinde waxoxa lomnumzana Josephat Mzacangulube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo.
Akwethusi ukuthi imjovo ikhwele ngoba sonke sikubonile imali yenyukile uyisisindo sayo imali yakithi. Njalo umkhokheli wethu lo u-Emerson Mnangagwa ubale lokhu okuthiwa yisona i-State of National Address ekubaleni kwakhe njengabantu besikhala ukuthi uzabisa izinto ezizakwenza ukuthi lolu hlupho esiphakathi kwalo luphele. But akula nto ayikhulumileyo, ngizamile ukuthi ngikhangelisise ukuthi kule nto ebambekayo ayikhulumileyo umongameli wethu kayikho. So kutshengisa ukuthi ikhwele imjova njalo ayisikuthi ikhwele iza kuma ngokukhwela kwakwenzileyo, iza qhubeka siya phambili ngoba vele okukhona kathesi laba abakhokhele silabo kathesi abala iyo indlela engathi isolution yehlupho esilazo kwalisa ama-problems esilawo.
Baqondile na bona abemichova ukuthi bakhweze limbhadalo kangaka?
Mina njengowami angisoli ngoba vele laba bantu bemichova yale mali abayishaja vele ayisathengi lutho, kodwa kusukela ukuthi abantu kabaholi kodwa into ziyenyuka abantu imali yabo iphansi yilo hlupho olukhona. Kodwa sesikhuluma iqiniso, imijova eminingi isipakile ayisasebenzi ngenxa yokuthi imali vele ethathwa imijova incane. Lapha bamabhasi bayaphiwa i-supplementary money ngenyanga ezidathu ezidluleyo, sike satshela ukuthi abamabhasi basipenda almost 13 million bale supplementary. Abemijova balaba ngo-business people, bantu baku-business. So kuyabahlukuluza kakhulu ku-business yabo le mijova. So ukukhwela kwemijova kungathi kuzabanceda bona mbijana ngoba vele hayi kunzima singaxa sikhuluma kangeli indlela into ezime ngayo lapha eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube isakhamuzi sakoBulawayo ubexoxa ecingweni lo Praxedes Jeremiah Studio 7 ekhona le kweBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umthethwandaba wezisebenzi we-Labour Court lamhlanje unqume ukuthi kufanele uhulumende anike ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani esithi kukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni, ngoba kusobala ukuthi lakanye bayehluleka ukuqhuba kuhle imfanelo zabo ngenxa yeholo eliphansi. Udaba lolu oluzaqhubeka luthethwa ngolwesine lukhwezwe emthethwandaba luhlangothi oluqatsha odokotela olwe Health Services Board lumanyene lolwezisebenzi olwe Public Service Labour and Social Welfare kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukubuyela emsebenzini izolo njengokutsho kukahulumende. Kuvezwe emthethwandaba ukuthi amaphepha kahulumende abenganelanga. Odokotela bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwenyanga edluleyo besithi iholo labo liphansi kakhulu okokuthi abasenelisi ukuqhubeka ngomsebenzi. Ukuze sizwe ukuthi isinqumo lesi sikhombani kubodokotela, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Davis Ndumiso Sibanda ingcwethi ecubungula imithetho ephathelane lezisebenzi.
Indaba yabodokotela ikabili. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba behamba ngendaba ye-collective job action esikuthi nge-strike. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba bengabantu abathi kabasela mandla okuya emsebenzini okuthiwa yi-in they are now incapacitated. Sathi zasikakhangela ukuthi indaba le ifike ngendlela eqondileyo yini. Nxa kuyi-collective job action, ibuya ngendaba yokuthi kumele kube le-show cause order, and i-show cause order ilezinto okumele ibe lazo, itshengise ukuthi i-collective job action. Nxa kuyikuthi izisebenzi kaziyanga emsebenzini, zisehlulwa yokuthi kazisela mali yokuthi zigade ziya emsebenzini, so kuyi-issue ye-fairness eku-constitution yeZimbabwe. Angiboni ukuthi lokho kungena eofisini kajaji kumbe ekujaji kuyindaba ye-show cause order. So kumele kungena amaphepha amanye athiyene le-show cause order okuzaba kuyi-issue ye-unfair labor practice. Abazabe sebekhuluma ngokuthi sisebenzile kodwa umkhathi asikholisa khona kuncane kakhulu, akwanelisi ukuthi siye emsebenzini. Yikho sokuzakhangelwa kujaji i-issue ye-fairness, ngoba i-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi nxa abantu besebenzelana bekholisana imali kumele kube lokuthi lokho lokuthiwa ngesilungu yikuba fair.
Ndibona uhulumende ezithola na ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi aqhubekela phambili ngalokhu afuna kwenziwe kubodokotela.
Kunzima ngoba esikuzwayo emaphephandabeni ukuthi iholo labodokotela vele liphansi kakhulu. Nxa esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzaba sebunzimeni ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela ngibanika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume unkulumade belazo ezeholo, uhulumende aye phambili lalaba sebesele aye kwenza isivumelwano. Bekumele uhulumende abone ukuthi nxa laba sebephumile kutho ukuthi kulento abangayifunile. Inkulumo zonke ezeholo kungavele kuphume abanye liyama, ukhulunywe labo, labo baze bavume ukuthi hayi sesiphendula indaba yethu le sizathisa lathi ukuthi ilungiswe. So bengakutsho mina ukuthi uhulumende kumele abuyele ayikhuluma lezisebenzi zakhe ngendaba le.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho ephathelane lezisebenzi, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle, lo nguMike Hove weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya inhlelo zikahulumende zokuthuthukisa umnotho kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku. Lezi nhlelo zilakho uguqule isimo somnotho elizweni na. Nxa lifisa ungena kuhlelo, thumelani imlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni eFacebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Bye bye.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wele Hong Kong uCarrie Lam ubike ukuba ulakho ukucela uncedo kwele China ukuze kuqedwe kungahlaliseki okuhlasele lelo lizwe kubangelwa ngabacatshangabatshengisela befuna umbuso okhululekileyo, kodwa uphange wathi ulethemba lokuthi abantu belizweni lakhe bazazilungiselela okuhluphayo kungela kungenela kwabaphandle. Intatheli izindaba yephephandaba lebulenjini ele Defense One elilova indaba eziphathelane lezomvikela usemangalele uhlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni olwe Department of Homeland Security emthethwandaba. UBen Watson wenze lokhu ngemva kokuhlukunyezwa isiphathamandla seCustoms and Border Protection esilindweni sendizamchina eseDallas Airport esithi uloba indaba zamanga. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe ayenziwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osobubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo ezitolo osokufike kusibanga esifana lesomnyaka ka-2008. kwamanye amabutha inyama eyisisindo se-KG elilodwa nje kuphela isithengwa ngemali edlula iholo lezinye izisebenzi. Kuthi intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwela phose maviki wonke okwenza intengo yenye impahla ezitolo layo ikhuphuke. Umfundisi Ray Motsi wesonto ye-Baptist Church uthi okunye ukwenza kube nzima ukuthi amazwe aphetheya ayiphathisa ilizwe ngoncedo lokudla kawasaliphathisi ilizwe njengakudala osekuthiye abantu abaningi besendlaleni.
Okwakhathesi akula ngaphandle kokukhuthazana nje kuphela ngoba labo abantu besonto bayalamba vele akula lutho kathesi vele lezi nsuku kasisathole uncedo oluvela ngaphandle njenge isikhathi ezidlulileyo. So lakathesi vele kuyahlupha abalutshwana vele abafundisi abayenelisayo ukuthi bancedise amalunga ebandla kumbe abantu abadubekayo nje. So vele hayi akusela usizo olunjalo. Hayi kunzima mnomzana vele ezindaweni eziningi umangoyi ulele eziko.
Omunye umama wakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi intengo isikhwela okungaqondakaliyo.
Hey umumo unzima kakhulu khathesi ngiphuma ebuchethengi isikhebo ngithengela stick iKGB 28 namhlanje ngiyithola isi-45. So ama-prices akhona vele asecansa kakhulu and lathi asisakwazi ukuthi khona kuzazokuphelele ngathi ngoba khathesi langazi ukuthi wena mhlawumbe engxenye ule mali yangaphandle zadinga ama-rates vele awile phansi ngoba khathesi I think ikhembi siyakupha about 165 i-transfer kumbe 100 bond i-cash. So ama-rate akhona yalalokhu ephansi but ama-prices lokhu ekhwela ngokuphela kambe sebengisithenge nge-Friday namhlanje ngikhuluma nje. So i-KGP $45 from 28 so kukhwela kwakhona sibona lathi kungekho justified. Lo mchova nje ngikhuluma nje izolo uqanise ntambama waba ku-$5 ufika ku-$4 la ngazi zama ukunegotiator vele abasavumi labo ngoba bakutshokuthi labo i-fuel isiqansile kakhulu imali labo iphelela ku-fuel.
Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera uthi okungaba kubangela ukukhwela mahlayana kwentengo ukuthi ilizwe alila okunenge okungathengiselwa amanye amazwe ukuze kutholakale imali yakwamanye amazwe i-foreign currency.
Imbangela ukuthi njengelizwe si-relya kakhulu nge-one product esiyithengisayo igwayi. Nxa isizini egwayi ingaphela uyabona ukuthi udubo lwama-US dollars luyaqala futhi abantu baya bengelawo ama-US dollars ngoba si-relya nge-one product esiyithengisayo. Uhulumende aluba afake izimali ku-industry ukuthi avuselele ama-industries ukuthi sibe lokunye okuningi esingakuthengisela phandle kwelizwe ukuthi sibe lama-US dollars. Uqonga kwentengo ukuthi abantu baya befuna ukuthi bathenge kodwa baya bengelayo imali ngoba ama-price amaningi angikhona aphekwe nge-US dollar. So uqonga kwe-US dollar MCN lapha yikho okubangela ukuthi intengo layo ikhwele ngoba into eziningi esizisebenzisayo zivela phandle kwelizwe. Thina asila esikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi sibe lenzuzo eyama-US dollars.
Ukuqonga kwentengo sokubangela ukuthi okunye ukudla okufana lesinkwa kungasatholakali lula. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi kumele ilizwe lidinge amanye amacebo okuvuselela umnotho ngoba enziwa kathesi esehlule.
Izakhamizi ze-Plumtree eMangwe lebulilima zibika ukuba zibhekane lobunzima kwezempilakahle kulandela ukungamanga kuhle kwesimo sezomnotho elizweni okunengasikuzweni kwaAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeMangwe lebulilima zikhala ngokuba seziphila nzima kulandela ukusilela kwemithi lamaphilisi emakilinika lezibhedlela osekudala ukuba bazithengeleleyo mithi. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngalesi simo sokusilela kwemithi.
esibhedlela lapho esikhona endiweni imithi akudla kuyaye akusokushota sibili abantu bayagula ufika kuthiwe khona hayi akusela mithi amaphilisi abantu sebeqalisa ukuthiwa bezithengele amaphilisi ezindaweni lapha abazengazuza kumbe belabantwana kuthiwa kuthi abantwana beSouth Africa tshela belithengele kakusela mithi esibhedlela sikwazi ukuthi kuhamba njani.
Umlisa umagcuba futhi ezimnyama umnumzana Innocent Mdlongwa uthi lesi simo sesidala ukuba abantu babanjwe ngamandla ukusebenzisa imithi yesintu.
BP there's a shortage of BP tablets and it causes some people not to resorting to traditional medicines to try to care for that because of unavailability, and the time when they are available they are very costly to some people's networking. Meat is bezela is a tolagali itholakele itholakale emakhemist emakhemist bathatha into ephezulu ukuthi umuntu ongasebenziyo uyehluleka ukuthenga agcine kumbe abanye sebesishiya ngendaba yinaleyo ukuthi kodwa BP ukuthi kanti satholanga umtholampilo ophelileyo.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka eMbakwe kuward 13 uthi abasalutholi uncedo lokwelatshwa ngemfanelo ezibhedlela.
Lokhana kusezikolo lezibhedlela kubuhlungu ngoba ezibhedlela sathole amaphilisi sesiswela imithi singabantu bamaphilisi ama-BP yini yini kodwa amaphilisi asiwatholi.
Okuphinda kwengezelele inhlupho ezibhekane labantu balumango abelatshwa esibhedlela esikhulu esePlumtree esikahulumende yikuthi odokotela basakhalele umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo njengabanye babo abakobulawayo laseHarare. Ngimele iStudio 7 isePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa sezisungule isiphala sengwalo i-library eNtulula Primary eCholocho. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Bavezela umhlatha abafundi lezakhamizi zentulula ngemva kwalesi sipho esibajiye bengelankani. Lesi sipho senqwaba ezingwalo, amakhompyutha, i-television le-DVD player sivele enhlanganisweni yesibane sethu Community Learning Group esungulwe nkosazana Sibeka Bisibanda nomngakhe umnumzana Wanda Ncube abasebenza kwele South Africa. Kodwa unkosazana Sibanda yena owafunda kulesi sikolo uthoma layitsha abadabuka kulindawo labo bafaka isandla ngokuthwala lezi mpahla zisuka kwele South Africa kuyela mbadalo.
Ubone kufanele ukuthi silethe izinsiza lapha esikolweni ezizancedisa amatitsha ukuthi ukufundisa kwabo kube lula. Indawo yakithi ilama low literacy levels, so sikubone kufanele ukuthi silethe lokho esikulethileyo ukwenzela ukuthi sipromote literacy.
Umasibanda uthi kusweleka kwezinto ezikhuthaza abantwana ukuthi bafunde kulindawo sekubangele ukuthi abaningi bengaphutshi izifundo, kanti abanye babalekela kwele South Africa lapho abagcina sebesiba izigebenga njengoba beyabe bengafundanga. Lezi zipho zithi abantwana bakulesi sikolo bejabule kakhulu kwazise iningi labo kuzakuba ngokuqala ukusebenzisa ikhompyutha. Omunye wabathabe kakhulu nguPetronella Ndlovu ofunda uGrade 6.
Esikolo sethu ngibone i-library elamabhuku amaningi lapho esabe sifundela khona ezinye izinto esingazaziyo. Ngabona le room elamakhompyutha lapho esabe sifunda khona amakhompyutha. Namhlanje sengabona le nduna dengakaze ngiyibone. So ngisiyababonga abantu besibane sethu basincedile ukwenza ukuthi sibe le kusasa elihle esikolo.
Usobhukwa lendawo umnumzana Zenzovu Ndlalaye uthi uswele imilomo yenkulungwane yokubonga.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho bakhwezelwe imbadalo yokugada. Umthethwandaba weLebakot lamhla unqume ukuthi kufanele uhulumende anikeze ezinye izizathu eziqinileyo zokuthi odokotela bakhalelelane umsebenzi. Igama nguChris Gande lelalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.